Umnanga kwa wetule loku izolo ngesikati esethekelela indawo ezibhidlizwe lizulu leli.
I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Ngibuye lapha ukuthi ngizokhulumisana lezimuli kanye lozulu njalo lokubona izakhiwo engizwe kuthiwa zibhidlike okumangalisayo. Sizehlolisisa ukuthi uhulumende engenzelani ababhekane lohlupho lolu.
We need to make sure we understand the quantum of devastation in order for us to mobilize resources to deal with the situation as it stands.
Sifisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi kulomonakalo onganani ukwenzela ukuthi sidinge uncedo olufunakalayo.
Countries like South Africa, Botswana, Namibia and Angola have indicated that they also would want to know what our needs are.
Amazwe akugqela ele South Africa, ele Botswana, ele Namibia, njalo ele Angola afisa ubakwazi ukuthi kulomonakalo onganani ukwenzela ukuthi asisize.
And we are busy now compiling materials which we think they could assist us with.
Kodwa kulabanye abantu abathi umnangagwa uphuzile ukwethekelela indawo ezilabantu abanengi ababhubhileyo labalezindlu ezibhidlikileyo. Kulabantu abafika phose ikhulu ababulele izulu lesiphepho leli. Unkosazana Salim Lambo okunhlanganiso yeplatform for youth development ohlala eChiatswa esabelweni seManicaland uthi kaboni ukuthi umnangagwa uza kwenzelani abantu abadinga uncedo.
Awusencedi umuntu khonokho ukuthi ufike namhlanje ngenxa yokuthi urhulumende ebemele etshela abantu ukuthi besuke, ebancedise ukuthi besuke ingozi le ingekenzeki.
Yes, abanye abebandla lezanuphefu besithi kunganceda kakhulu. Kodwa ke wena njengoba sithi ukuthi awusoze kuncede pho kumele kwenziweni kusukusela lamhlanje kuya phambili.
Uhulumende umele esithi nxa engabona izinto ukuthi zizayenzakala behle bebone ukuthi bancedisa abantu into ingakayenzakala. Ngenxa yokuthi indaba le yamanzi amaningi yabonakala ingakafiki eZimbabwe, sibona kuseMozambique. Njalo nje befunele ukuthi abantu sibatshele ukuthi besuke, sibancedise ukuthi besuke ingozi le ingakafiki. Kufana lokuthi kulamanye ama-messages awe-CPU aqalise ukungena ngomgqibelo indaba yamanzi siqalisile. Azange engene vele ngolwesine kumbe ngolwesihlanu indaba le yamanzi ingakaqali. So ezinye izinto uhulumente nxa bewazi ukuthi into izenzayo bamele behle besize abantu into ingakayenzakali kulokuthi beqalise ukugijimagijima nxa sobonakele. Khonokho vele akuncedi lutho. Uhambo kamongameli vele akusuke kunceda abantu ngenxa yokuthi kulabantu abasebefile, abanye abasela lutho. So even engahamba kathesi akuncedi lutho.
Singathi-ke kodwa kume njani khona manje abantu bafuna ukuthi baphiweni, badingani sibini nxa sikhangela uncedo?
Abantu badinga izinto ezinjengokudla, ingubo, amanzi okunatha, impahla zokugqoka, izicathulo. Singathi yonke into engayicabanga ngoba kunabantu abangaselamisi bamele ingxenye besuke izintoni njengamatente okuthi bekwanise ukuthi-ke amanzi la angehla behambe beyozihlalela ematentini. Kodwa okwakathesi izinto eziqakatheke kakhulu izinto njengokudla lempahla njengo amanzi okunathi ngoba izinto zona lezo abantu abaningi abaselayo. So bahlala ema-churches, abanye bahlala lezishomo. So bamele bencedwe ngendlela zona lezo.
Kulabantu njalo esabelweni seMaswingo abadilikelwe izindlu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Unkosikazi Itayi Dube ohlala eBhikita uthi labantwana kwezinye indawo kabasenelisi ukuya ezikolo ngenxa yokubhidlika kwamabholoho.
Ezinye izindawo eBhikita ezingani izindlu ziwile, abanye abantu bangani abaselazindlu.
Singathi abantu bolabo pho bokathesi bahlala ngaphi?
Abantu laba bahlala ezininini zabo abangani bayabanceda. Asange sezwa nje ukuthi kula abanye abantu ababuye babathatha abahambe nje kuba abantu ababahlala labo ama-next door ezininini zabo lapho uhambe khona abantu la ukuthi bathole incwadi izindawo aziningi kakhulu kodwa zikhona sizwa ukuthi kule two abantu abangabafindi bazabuyelwa izindlu
so sizokuthatha njalo-ke abantwana besikolo kwezinye indawo kunzima ukuthi bachaphe izifula bayezikolo kume njani khonapho
izifula zigcwele amabridge amabholoho afile anye athethe ngamanzi so kunzima kakhulu ukuthi abantwana besikolo bahambe imangeni imide engakathesi ezinye izikolo kufane ngani labantwana abalutshwane kakhulu laba bachaphe izifula kodwa hhayi kathesi sizile sangani seminibe sekungani sokungcono but khona ukuthi amabholoho amaningi ahambile
pho manje nxa kunjalo abantwana bazahamba njani ezikolo
ha kunzima kakhulu kunzima kakhulu kuhanje uma ngeni imide phelekezelwa ngabadala ukuthi bechaphe izifula bebeye ezikoleni kodwa abanye abangala abangachaphe izifula hayi bayazihambela ngezikolo ngoba nje isikolo akulayo sizeke ukuthi kungani lethi lesisoda esithawe lizulekile elikazamculo le into zingani zinezifusha
ye nxa sesigangeleke ebadaleni lapho ukuthi kade abanye belimile sibili emasimini kume njani
hayi izulu lichayile izilimo eziningi ekade zitshawa ngumoya ziwile ziwile kakhulu kodwa nje okunye vele hhayi kuke kwathisa kakhulu uthole nje okunye vele sokuzijeli kodwa hhayi indlala ikhona vele ngoba izulu belililutshwana exasheni
abantu abaningi bafisa ukuthi bancedwe njani
ngenxa yezulu leli kufisa nje ukuthi okuxasheni kulungiswa amabholoho izimota labantwana bebehambe kuhle besiya ezikolo abawelwa yizindlu labo bafisa nje ukuthi bethole nje ingubo zokwembatha bathole nje lesikafu
inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele eye-United Nations ithi akula elinye izulu eselike lana okwedlula i-tropical cyclone Idai elineko le-Mozambique eMalawi lakwele-Zimbabwe kubikwa ukuthi inhlanganiso le isidinge izigidi ezingamathumi amabili amadola $20 million yokunceda abakhathazekileyo inhlanganiso ye-European Union layo isidinge izigidi phose ezine zamadola $3.9 million yokunceda amazwe la ilizwe leBritani lalo lithi lizanika amazwe la uncedo olulesisindo esifika phose izigidi eziyisitshiyangalombili zamadola $7.9 million.